Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 6 Nhlolanja 2025 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Isikhangile indlela abathathela ngayo izinto kubuhlungu lokhona ngoba kunjenje kathesi silahlekelwe ngelinye ivenda izolo.
Ukuqhubekela phambili ukubotshwa kwabathenga bethengisa impahla emadolobheni abanye babo besithi bathwele nzima.
Amavendors kulezi ndawo ezilungiselelwe ukuthi abafuna ukuthengisa bathengise kizo njalo balobise babhalise bazakale.
Ikhansili yakobulawayo ithi kuqondile okwenziwa ngamapholisa edolobheni leli. Ikhomishini ehlolisisa okwenzakala kukhansili yaRare ithi umeya wedolobho leli ucatshangelwa ukuba wenza inkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhubekela phambili ukubotshwa kwabathenga bethengisa impahla emadolobheni abanye babo besithi amapholisa abathwalise nzima. Bathi sekunzima ukuziphilisa ngoba bethathelwa impahla yonke okucatshangelwa ukuba ithengwa kwamanye amazwe okungekho emthethweni. Uhulumende uthi abantu laba abathengisa impahla etshiyeneyo bengahlawuli imithelo yamakhansili kanye leyelizwe okwenza bebhidlize amabhizimusi afana le-OK lamanye asevale kwamanye amadolobho esithi athathelwa okokwenza ngabathengisa emigwaqweni. Amabhizimusi amakhulu bathi okunye okubahluphayo ukuthi kunzima ukuthengisa impahla ngeZimbabwe Gold bona beyithenga ngedola leMelika. Kulamanye njalo amabhizimusi athole nzima agoqela ibhanga le-CBZ asexotshe umsebenzi izisebenzi ezingamakhulu amathathu lamachumi phose amahlanu 347. Ingcwethi kwezomnotho zithi ukudonsa nzima izithi usudonsa nzima umnotho weZimbabwe ngenxa yokugugudeka kwezig lokunye. Sixoxe ngodaba lolonkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni.
Isithi khansili isusa abantu abathengisela emgwaqweni kuthiwa abantu bahambe kuma-vending days. Ama-vending days angikhona aveka wakho, akhona angikhona agcwele alabantu. So ngenxa yokuthi abantu abaningi i-industry ilokhu icontinue ivala, abantu abaningi vele sebegcwele emgwaqweni wonke umuntu usethengisa. Wonke umuntu osethengisa enjalo. Isithi khansili indlela abathathela ngayo izinto kubuhlungu lokhuyana ngoba kunjenje kathesi silahlekelwe ngelinye ivenda izolo. Bathi nxa sebefike bajuma umuntu sebefika bemthathela izinto zonke abezithengisa. Iningi uthole ukuthi izikolo zisanda ukuvulwa, abanye bangomama yibo abangama-breadwinners ezindlini babakhangela abantwana. Uvele kawulamali, imali ode ngayo yimali oyabe mhlawumbe uyibolekile kumakhelwane. Khathesi nxa isikuthathela sokukhwela ama-BP, kukhwela amachukela, bathiya abantu kubuhlungu lokhuyana ngoba bathiya omama bewile phansi bona bethatha izinto belode emarolini behamba.
Bathi vele kuyaphethangani ngoba sizokuthiwa lo hulumende uthi siyini eseliwisa amabhizimusi lawa amakhulu okay.
Ukuthi thina abanye esiphila ngokuthi siwede ngaphandle kwelizwe khona kuvele kusuka kuwesike kakhulu ngoba uzathola ukuthi uchaphile lezinto asithi mhlawumbe uvela eSouth Africa. Nxa ufika eborder, ufika eborder bakubalela izinto zakho bakutshela ukuthi hayi lezi sungadlula lazo ngezeridethi kumbe ubhadalise leyo duty oyabe uyibhadile. Uzathola ukuthi nxa ufika eGwanda sokusuka futhi le roadblock yeZimra esiqala phansi ukuthi kuthiwa izinto lezana sezisetshwa sezikonstruketwa ngenxa yokuthi awuzibhadalanga ijuti. Ungaze ukhiphe lawo maphepha ejuti, uhulumende uselezinto asesithi akasafuni ukuthi sizithengise elizweni, especially thina esingama-informal traders.
Lo nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni obekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Edwin Dlofu, umsekeli kasodolobho olakobulawayo.
Lohlelo lokuhlanza idolobho lokuthi akwenziwe okusemthethweni sikhangelele kulaba bezimota abachovayo sikhangelele kuma vendors njalo ama vendors kulezi ndawo ezilungiselelwe ukuthi abafuna ukuthengisa bathengise kizo njalo balobise babhalise bazakale ukuthi ngabantu abathengisayo lokuthi bathengisela ngaphi endaweni ezisemthethweni ikhoke silamapholisa ke ecouncil abhodayo idolobho lonke ke ekhangela ukuthi kwenzakala okusemthethweni na abangathengiseli lapho kumele bathengisele khona besuswa abanye bebotshwa ngokwenjalo esikufunayo ukuthi idolobho lihlanzeke esikufunayo ukuthi kube le-order edolobheni kwezindawo izimota seziswela indawo yokuthi zipake abantu bangene ezitolo bathenge kumbe bathengise abakuthengisayo abanye bathengisa phandle kweminyango yezitolo abanye phambi kwezindlu zabantu kusuka ke kube yibuchapha obukhulu kungasahambeka edolobheni kuphambanisa ke labo ababhalise ngokusemthethweni abathengisayo ikhobe ngokunjalo uhlelo luqhubekela phambili ukuthi abathengisela lapho abangela mvume yokuthengisela khona ke sibasusa
ye kodwa ke nxa sikhangele ngodaba lolundlovu siyabona ukuthi lo hulumende uthi bulaba abathenga bethengisa impahla emgwaqweni sebebulala lamabhizimusi lani lo mbono unalowo kumbe likubamba njani khonokho
izizathu ziningi okokuqala yebo kambe sebebulala amabhizinisi njengoba ngithilo ukuthi abanye bathengisela phambi kwezitolo bethengisa njalo izinto ezithengiswa ilezi zitolo bona kube sebethengisa ngentengo ke phansi ngokunye ke kuyabe kuyizinto ezingene ezingekho emthethweni zivela phandle kwelizwe bangabhadalanga esingathi ijuti kumbe ama-taxes okumele bayabhadale so ngokokuqala lokho ukuthi babulala amabhizinisi okwesibili sifuna idolobho lihlanzeke
umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kasodolobho wakobulawayo ubexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 eCity Hall kobulawayo Kodwa umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi uyakuphikisa lokho.
Bonana akusikho uqiniso lonke ukuthi abantu abasebenza kulama business indaba ngitshenjalo ngoba ama business eqala ukuba kudala, aqala ukuba ngabo ye 2000 ama business eqala ukuvala kudala kakhulu. Babe ngabantu abathengisayo. Abantu abaningi abanawo abavula ama business lawo sokusebenza ngabantu abaphelwe imisebenzi. Basuke siyazama ukuthi bazobaqalisa impilo katsha. Ungakhayela amakampani amaningi avalile, ungakhayela sibele emuva ngethi ngabo 2010 siziyale, ebevele evala esuka esiya kwezinye indawo. Engavalisa abantu abathengisayo, ebevele inamba lawo ebevele liphansi. So ukuthi sithi khona yibavalisayo unamba nawo siqiniso. Yebo, kukhona ababekwenza nje ukuthi bahlale phambi kwemalipi ezitolo zabanye bethathe amakhasimende nxa engakangeni phakathi. Kodwa ngathi ngesikhiwa the severity of khona lokho okwenzakalayo. Angilakani ukuthi ngoba imbangela ukuthi amakampani abezivala ezibabo ngibonakane akusikho yebo kumele bathengisele khona bethu indawo idolobho siseyelapho Bulawayo belamanye amadolobho beneindawo yokuthengisela kodwa-ke ukusithi yoba amakampani avala elizweni lonke mina ngibonakani hhayi akusikho amakampani ayebevele evala kumele sikhangele macro level imbangela yokuthi amakampani avaliswa yikuyini
ubona ubonanzana amakampani avaliswa kuyini indaba evala kangaka
Ya mina ngicabanga ukuthi kusukela kudala vele ngabo 2000 sabona isiphithi sasenzakala elizweni abantu basuka bavala baselakala maybe investment so ngomnakano wami engxenye ikubona abantu kungasela mali elizweni sethu abavela kusela mali sosuka bethenga kaphela akusela business fanele nsiko zinzi ndawo bonani yikho yimbangela yangkhona
singathi manje khonoku kube kubotshwa abathenga bethengisa impahla ukuthiwa babuya lazo ngudlu bevela kwamanye amazwe kuyasebenza kono kuyazi ukuthi amakampani avuselelwe yini kumbe vele kuyize lokho
ukuthi impahla ezivela kwamanye amazwe zibhadalelwe angeke sikuphikisa anomthetho ovele ofakiwe ukhona kodwa-ke mina engikhangeleyo ukuthi impahla zifika njani edolobheni lakobulawayo lapho engikhona zisukela mbe khona ezivela khona kwamanye amazwe zizokuwa lapha zebe zisuke njani bangaphi-ke lawo kumele bebe ngamehlo bekhangele ukuthi impahla ziyavinjwa zingangeni ukuze ebebhadayela ezo mali nxa bekhona abantu abagangayo abafoshisa impahla kumele babanjwe yes kodwa-ke zizezifike zingene ezitolo kunganamuntu ozibonayo hhayi ngibonakani kukhona okumele kulungiswe futhi njalo ngibonakani i-customs and excise kumele ikhangele ukuthi kungabe kubonakele ngathi kwenza ukuthi impahla zizezifike la ngoba sele lokhu sitrita ama-symptoms singadili lendikimba yendawo
lo ngumnumzana Michael Ndiweni umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7
The Voice of America.
Ikhomishini ecwayisisa inkohlakalo ekhansilini yedolobho leHarare ibikwa isifumbulele amacala amaningi okutshontshwa kwemali yiziphathamandla zaleli dolobho. Iphephandaba leHerald libika ukuthi kwatshontshwa izigidi ezine zamadola eMelika, i-$4.5 million, kwenye yamankampani akhokhelwa ngumansipala eHarare Quarry. Ikhomishini le yakhethwa ngumongameli yamazomnaka kanyakenye njalo ikhokhelwa nguJustice Mafios Cheda. Ichwayisisa ukusetshenziswa kwemali kamansipala kusukela ngomnyaka ka-2017 kulandela imibiko yokuthi kule nkohlakalo eqhutshwa ngumeya waleli dolobho umnumzana Jacob Mafume lezinye iziphathamandla zikamansipala. Umafume wetheswa umlando wokufumbathiswa ngamankampani athiyeneyo ukuze aphiwe imisebenzi kumansipala kubika waqambela ikhomishini le amanga ngalapho ahlala khona lokunye. Ikhomishini le ihambe laye kukheli ayiphayo na izolo kodwa yathola kule bhizimusi kulindawo asesithi waphambanisa ikheli esithi umuzi wakhe useduze laleyo ndawo. Asenelisanga ukuxoxa noMafume ngoba obengaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sekhansili yeHarare umnumzana Stanley Gama uthe akavunyelwa ukukhuluma ngodaba oluphambi kwekhomishini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residents Trust umnumzana Albert Mazula.
Udaba lolu sithe siluzwa sethuka kakhulu ukuthi izakhamizi nge-economy ehluphayo kangaka sizama ukudinga izimali ukuthi sibhadale amarenti lamarenti kukhansini kuthena leyo imali enlutshwana ibisisetshenziswa ngendlela engasiyo isevisi esiyikhangeleleyo kucity council ingatholakali. Ingakhangela amarodi, amasiweji, ukuthwala kwengcekeza, lokunye okuningi-ningi isikhangela ukuthi ikhansili kumele ukuthi isebenze, isincedise kakukho. Kwesinye isikhathi bakhala ngokuthi izimota kazikho, kukanti imali leyo isetshenziswa ngendlela engayisiyo, akusiphathi kuhle sithi.
Kwabezomthetho lingathini kubo ngalesi sikhathi?
Esikufisayo nje ukuthi uhulumende nabezomthetho ngabathathi amanyathelo ophambanisayo itholakala ukuthi kulecala ngabotshwe atholisiswe anikwe isigwebo esihambelana lokona kwakhe kungakhethile ukuthi ngubani.
Lina njengezakhamizi zikhona na inhlelo kumbe izinqumo eselizithethe ukuthi lani lihambele ekhulumisana ngekhansili ngodaba lwenkohlakalo lolo?
Ya, okwakhathesi simelele report Cheddar Commission le singayithola i-report njenge ikakhulu njengezakhamizi sizabhala i-statement eqondane lathi ukuthi izakhamizi sithini ezizayifaka kumaphephandaba njalo sizafisa ukuthi sihlangane lamakhansela lezisebenzi zikakhansili ama-director ukuthi siqoqe ngaludaba sibatshengisa ukuthi thina njengezakhamizi akusithabisi ukuthi sizwe ukuthi ikhansili kayimanejwa kakuhle kukanti thina siswela inhlelo okumele ukuthi sizithole zivela kukhansili.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residents Trust ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia lihlasela ngamandla kwele Ukraine emadolobheni agoqela iKharkiv, Kyiv, Odessa lePoltava lamanye isebenzisa ama-drones. Inhlanganiso ye-United Nations ithi sokubulewe abantu abazinkulungwane ezintathu 3,000 eGoma eDRC selokhu kuqhamuke ukulwisana phakathi kwebutho leDRC labahlamuke be-M23 ekupheleni kukazibandlela. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezi iphathelane le Melika umongameli Donald Trump namuhla ugcizelele amazwi akhe ukuthi ilizwe lakhe lizathatha njalo lilawule isihlenge seGaza lapho okulezigidi zabantu basePalestine abahlaselwe yimpi ephakathi kweIsrael leqembu leHamas. UTrump uthi ele Israel yilo elizanikeza iMelika iGaza nxa impi isiphelile. Ngokunjalo uthi akula mabutho eMelika azathunyelwa kulesi sihlenge. Umongameli Trump uthi abantu baseGaza kumele bathuthe bayehlaliswa emazweni afana le-Egypt le-Jordan kodwa amazwe la kawavumelani lalumbono. Sixoxe lelandela zombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube.
Inkulumo kamnumzana uDonald Trump ayibekileyo esithi yena kuqakathekile ukuthi athathe isihlenge saseGaza ayenelise ukuthi asidevelophe. Inkulumo esiyibona inkulumo embi kakhulu njalo engatshengiseli ukuthi uyakha noma engatshengiseli ukuthi ufuna ukubona ukuthula kuleyana indawo. Ngoba inkulumo le nxa sisiyayikhangela kube inkulumo ayewayikhuluma ngemva kokuthi ehlala phansi lomongameli wase-Israel. Okusobala ukuthi inkulumo leyana ayisiso sinqumo asithetheyo eyedwa kodwa isinqumo esitshengisela ukuthi umongameli wase-Israel nguye oye wathi yena akadalule inkulumo enjalo noma ngithi nguye othe akahlongoze inkulumo enjalo ukuthi yena akathathe isihlengi saseGaza. I-America ayisiyo responsibility yayo yodwa njalo ayisilo lodwa ilizwe elifanele likhangelele nge-destruction leyenzakaleyo i-Israel. Yindawo efanele ukuqala abantu abafanele babone ukuthi kuncediswa njani i-Israel ngamazwe ama-Arab countries ukuqala. Kube kuwukuthi i-committee yama-Arab countries kube yiyo esisithi yona mhlawumbe i-America isincedisana labo labana kodwa abantu labana kufanele ukuthi bancediswe behlezi endaweni yabo. Nxa sekuwukuthi abantu abasefanele bakhitshwe laphana bakhitshwa kuleyana indawo yabo eyindawo yabo abazalelwa kiyo ukuthi basuke baye ngayo. Okuyinto engalunganga le i-decision le ithethwe nguDonald Trump. Esibona ukuthi aso decision ka Donald Trump khona eqinisweni i-decision ehlohlwa nguye lo umongameli wase-Israel.
Amazwe afana labo Jordan labo Egypt athi kavumelani lo Trump. Kukhona yini angakwenza yena umongameli Trump okungaguqula umcabango wamazwela?
Nxa sikhangela nje inkulumo le ngendlela esuke ngayo itshengisele ukudelela noma ngithi itshengisele ukuyeyisa kakhulu abantu base-Middle East. Ngoba nxa kunje kuyafana lokuthi nxa kulohlupho olukhona e-Africa noma kulohlupho olukhona mhlawumbe sithi njengeZimbabwe noma e-South Africa. Kufanele ukuthi kuqale kube kukuthi i-AU yiyo esondela ukuthi ilungise lolo hlupho. Kube sekusithi nxa kuyinto ezakala mhlawumbe kubo-South Africa leZimbabwe kube kukuthi i-SADC yiyo esondela kulolo hlupho kuqala. Andubani ukuthi kusuka iMelika le ithizwe izosiza ilizwe elikusadaki. So okuyinto eyabe itshengisela ukudelela. So bekufanele ukuthi uDonald Trump yena akaqale ukuthi into le iwe wayiyekela wavumela ama-Arab countries ukuthi bona bahlale phansi babe nesisombululo sayo lento leyo andubani ukuthi yena abesebuyele enkulumeni. So ngibona ngathi into eqondileyo akabuyele phansi ayehlala phansi ayeqale butsha ukuthi uyihlongoza njani njalo uyibeka njani ezakwenza ukuthi izwisiseke lento. Kodwa yena ukuthi akusoze kwafakazwise ukuthi yena athi abantu basuke lokhana nje liphutha elikhulu alenzayo njalo yinto nje afanele ukuthi akhohlwe ngayo ukuthi asonto engenzakala ngoba abantu beGaza baze bacishe babulawe bonke belokhu besahleli lakathesi indawo leyana ngama-ruins akusela nje lekwendlu eyodwa emileyo. I-Israel yadiliza konke kodwa ke lokho bebuyela besasekiyo indawo yabo leyana okutshengisela sobala ukuthi bona ba-prepared ukuthi bahlale endaweni yabo njalo bayivuze indawo yabo kodwa ke abekho prepared ukuthi bahambe baye kwelinye ilizwe bebesebenzela ukuthi bayavusela ilizwe.
Umnumzana Tifa Dube ulandela ezombusazwe zeMelika sixoxelaye ekwelebhilitane. Uyaxokozela kubandlalezana uPF kulabanye abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele eqhubeke sesikhundleni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. Bafuna kuguqule isekelo sombuso ukuze uMnangagwa ahlale embusweni kodwa kulabanye njalo abaphikisayo lokhu abathi uMnangagwa kumele adedele omunye ozancintisa kukhetho lukamongameli kulowo mnyaka. Ukuhlazelo ludaba Kips TV Studio 7 uxoxele lomnumzana Greta Svanda olwela ilungelo loluntu lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee. USvanda usungula lengxoxo.
okumangalisayo ukuthi kade abantu bazasuspendwa ukuthi kutheni kanti yona izalo PF party eyiyona eyabuya le democracy iyona ekhuluma ngedemocracy njalo nje ukuthi khona abantu kabakhululeke bakhulume abakufunayo manje nxa sokususpendwa abantu sokusenzwani ngoba abantu nxa besizwa ubuhlungu mbonani mina kulilungelo labo lokuthi bakhulume okubazisa ubuhlungu ngoba abantu bezubuhlungu amashop avaliwe konke kokubi konke ongakukhumbula kukhona kungamangalisa nxa kuthiwa abantu sebengasuspendwa ukuthi indaba bekhuluma njalo
ye asikhulume njalo khulu ngakhona kugolide kukhanya ngazani kuyaxokozela kakhulu kubandla lenu kambe sokuhamba njani sizokuthiwa ke abanye amaswingo sebemisiwe ukuthi babe ngamalunga ebandla ngoba bathi umnanga kwazama ukukwenza yikuganga ngena khonapho kugolide mzwile njalo kosibani
izanupf libandla eligayidwa yi-constitution yalo and i-constitution yatsho ukubana nxa kunezinto esingavumelani ngazo sizibamba njani okunye kungekho ukuthi nxa wena ungasasuthisekanga ngenyinto ubusuthethisa uthethisa vele akuvunyelwa ebandleni zethu sakwala kudala kolokwa um siyakwazi ubana vele silibandla lezanupf sinje so asisoze safa sabona ngokufanayo sicabange ngokufanayo singacabanga ngendlela ethiyeleyo but konke lokhu kumele sikwenze ngendlela elokuzibutha esikuthi a-dignified way ngesingisi ukuthi kona nxa ungazwani le nto ifake kuhle ngendlela eyokuthona awusathethisa abanye njalo especially i-leadership uthethisa i-leadership into vele engavunyelayo eyinto ekhona ku-constitution okwaziwayo ungathethisa vele uyabesuzifake kusimo sokuthi kona sokumele kube nesijenziso esithize esikhona esibehlelayo
yeuma
ukuthi mina hhayi kangikhwabethi loko elikukhulumayo akusocala lokwana yikho ubona even wakhangela ku-conference yethu sayenzela lapha koBulawayo wathi kukhulunywa ngeresolution leyana wabuzwa ngiyakhumbula uchairman wephathi umama umshincule wabuza kathathu uthi kungabe bakhona yini abangavumelani ndako lokhu na akula muntu owakuphikisayo sisokuyeni konaphana so thina siphulema ukuthi xa sokunjalo i-majority rule yiye eyenzakalayo njalo usesekhonapho manambinjani udaweni ukhuluma ngendaba yamashopu avalayo lani lani mina ngike ngawukudingisisa kona kwana ngakhangela ungakhangela kathesi uhambe ko-T N ngale lama-Pick n Pay amashopu abo agcwele izinto zonke zikhona kodwa umsiya ko-okay ubona amashopu amashelufu ase-empty lokwana mdaweni kasiko kakahulumende asokwani ngokwe-management yabo yako-okay kona kale ababuzani ukuthi ona baphatha njani izimali zabo bayenze njani ngoba mina ngizwile ukubana phala ezikweleti lama-supplier banikwa ama-90 days to pay kodwa bayabhadala yeni so yabafuna usupplier yabe lokho ekunika izinto nongabhadali na
ye siyakuzwa golide
lezanupf kuhulumende njengoba kutshela nje hamba kathesi tm lako-Pick n Pay kugcwele kwezinto kana vele amagrosa agcwele
ye aphendule khonapho ke ye
golide sikubonile e-national heroes omabethera bekhuluma into abazikhulumayo okumangalisayo ukuthi akula muntu osuspendiweyo o-Owen Muda bathi bekhuluma lapha nge-2030 into eyaziwayo ukuthi ayikho ku-constitution ngisho laselizweni lo president la uyakwala khonokho ukuthi kafuni ukungena kodwa kuthiwa khona hhayi ngabe lokhu zeni laba yi-freedom of speech kanti i-freedom of speech le kungani kumele ukuthi i-freedom of speech le ibe yiyo kuphela nxa kukhulunywa ngabanye nxa kukhulunywa ngabanye ingasiyo mna mbonani sokule unfairness ekhona baba engasahambi kahle golide ebandleni umuntu wonke kumele ukuthi akhululeke kodwa ebandleni lenu baba hayi akusekho ukukhululeka baba so kulokuthi wena khuluma lokho yikho thina esikufunayo
ye khonapho ke golide
mhlawumbe ngawungizwanga kuhle ngithie mina abantu akumelanga silwe ngendaba ka-2030 kumbe ongafuna u-2030 okukhona yethona asikwaleni sihlonipha asikuvumeni sihloniphana kuphela okwenza ukuthi umuntu azacine esefuna ukuxotshwa endaweni yikuthi uyabe sethethisa ungezwa amagama zikhuma kwabanye bethu laphana bese bethethisa ku-social media yabo akusikho ukuzibamba lokana ungumuntu omdala ungakhuluma into yakho uyibeka kuhle akula muntu ozawuxotshela umbono wakho ngoba njengoba ngithilo mina sonke vele lapha asoze sibone kufana nayo asoze sicabange ngokufana nayo noma sikuphathi efana nayo
Sibanda
Olide Nqalo ethi yena u-vice president ngumpanduki wena ukubona njani lokho ukubona ku right yini why engaqhabendwa lo muntu why engaxoshwa lo muntu
angizange ngike ngizwe ngike ngayilalela le video lana ngayilalela over and over baba mdaweni angizange ngizwe bekhuluma u-vice president umpanduki bebedlabela ingoma lana likhona bethi mpanduki mpanduki bazange bekhulume igama lomuntu
Lapha lezo mnumzana Joseph Chuma okudalele Zanu PF Central Committee lo mnumzana Greta Svanda olwela ilungelo loluntu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Sobe isikhathi sokuza imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Ukhetho lwa 2023 lwenziwa ngendlela yokungahlonipha abantwana bezibabo. Manje abakhathala ukutshontshwa ngaphansi kwalo mbuso bathi 2030 aguqule isekelo sombuso ukuze siqhubeke sihlale. Yini ayenzela abantu? Okokuqala nje abangasitshela ngakho bakubeke phambili sikubone. Ngoba okokuqala amabhasi, amalayitsha, lezinye izimoto zihamba imini ebusuku. Abantu baphumela ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuthi ekhaya kulendlala kahlekahle yini asiza ngayo abantu into ebambekayo ngoba siyabona nezibhedlela abantu bayafa akula mithi ezikolo bakhuphula i-school fees yonke into yabo nje angazi ngibe yimithelo leyo usizo lwabo alwenzela abantu yimithelo yayegaxwe phezu kwabantu inqwaba yemithelo akuyiyona abayitshontshayo imali yakhona abalokhu bethi 2030 asazi ukuthi yini le abayenzela abantu bazama ukubuya le nto ebambekayo siyibone ukuthi yini le abathi khona 2030 bafuna iqhubeke bayenzela abantu
ye kustudio 7 litshona njani basazi bethu abahle ye i-odi yami le engathi lingayidlala ngiqondisa ku-minister of finance Mthuli Ncube lo baba uChuma laphana odi yena uzaba upresident lo baba uGawule layo odi uyi-minister of ku-committee ye-ZANU-PF mina ngazi ukuthi iba bangamaminista njani bengakazi bebonakale ngisho la ku top 6 kumbe ku top 12 uma ukuthi khona ezani PF uma itshintsha ubuholi noma iorganize into zobuholi kwathi kuphuma umnanga kwabe ekhipha umgaba angizambone lo head indebele lalikhona waphana ku top 6 yakhona lamanje ugezani babhizi kuthiwa ugezelani ngogezani labo babhizi labo bayehla bayenyuka bakhuluma lezani bangamashona bodwa
Studio 7 linjani hayi thina siyaphila hayi siyabonga izihlelo zenu ezeli sipha zona siyabonga ilwali sithi akulalo kuzene lawe lilalela kuyo kodwa izano umnangagwa labanye bakhe labo umnangagwa labantu abamlandelaka bake besekele thina laba abathi hey umnangagwa ufuna ngumhlaba wonke akabasekele azange safa safuna umnangagwa vele thina bani sileze eganyeni lapha siyahawula Besithethi sifuna umnangagwa siyamfuna siyamusa phebuleli ilizwe kangaka. Ilizwe lethu lifile, sithwele nzima. Besithethi kwakhona yeye siyamfuna. Hayi, abamfuna yobona laba abakwazi izikwelede zabo. Thina abanye hayi sithwele nzima abantwana baye ezikolo, baxotshwa, benzwani lokho ethiwa ihulumende yakhona nalo umnangagwa uright. Uright kibo abanye ayikhona kithi. Siyathi sonke abathi bona. Ngiyabonga.
Studio linjani Studio 7. Hayi, kati izano iZimbabwe vele sokuyikampani yabo. Abasatshelwa nje ukuthi hayi lapha thina into enje ayisiphathi kahle. Bafuna kube lokho esiqakeza izandla kuphela sivuma yonke into. Unangawo kasuke esikhundleni. Lo bengabe ezethi yena uzabajezisa ama-Ovid. Kasuke vele sakwazi ukubulala ngokwabo. Kabasuke esikhundleni sesidiniwe ngabo sizwile. Sizalwe bekhona la manje size sikhulile bekhona. Sihlupheka kungelanto etshintshayo. Laba bathi iprojekti ofanele aqede emnangagwa yiphi yakhona bayakhela izindlu yini. Mhlawumbe bona kukhona abakuyakhelwayo emzini yabo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa uhlelo le-Live Talk liyalandela. Okwanamhlanje sesithe kwazwela olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilala
si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.